Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7. Ngomgqibelo omhla ka 21 kuNkwenkwezi 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umthetho ndaba kamanje namhla wedlulisele phambili ukuthethwa kwecala eletheswa umsekeli kamphathintambo kahulumende obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro elokweba impahla zokulima. Kulabesifazana abahlanu abathi bathwele nzima elizweni leOman ngokugqilazwa lokudlwengulwa ngakho bakhalaza ukuthi behlengwe ngohulumende labazimeleyo.
Engikhona bangirepha bayenza konke ubaba wakhona konke labantu abakhe vele bayandihlukumeza bangirepha bamvalele bendlise konke ledoti yabo. Ngikhuluma kunje kathesi mbalekile ngicathile kwenye indawo angikwazi ukuthi ngiyenze.
Usikhosana Buhlungu umculi ulengoma entsha ebizwa ngokuthi Khiwa ekhangelelwe ukwethulwa ngenyanga ezayo.
Sabengizakana, sabengizakhiwa, yimdo, ngithole ngokuthi uNkulunkulu umphakamisile wafaka kule ndlela esengikile. Sengithonipheka le mahhovisini lapha, namanje ngizikhaphela kanye nabo ukuthi hayi sekule tinto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umsekeli kamphathintambo kahulumende obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro obotshwe izolo esetheswa icala lokweba impahla zokulimisa umiswe phambi komthethwandaba namhla odlulisele ukuthethwa kwaleli cala ngomvulo ozayo okutsho ukuthi uzalala esitokisini kuyona le impelaviki. Kubikwa wathatha ngaphandle kwemvumo amasaka omqoba inhlanyelo lomumbu leyembhida emningi kakhulu kunyanga ezimbalwa ezedluleyo wazithengisa. Impahla lezi kwakufanele zincedise abalimi kuhlelo lukahulumende njalo zazivela eGrain Marketing Board eMashonaland Central. Labesifazana abahlanu abathi bathwele nzima elizweni leOman ngokugqilazwa lokudlwengulwa ngakho bakhalaza ukuthi behlengwe ngohulumende labazimeleyo. Abesifazana laba bahamba kulelo lizwe besiyadinga imisebenzi kodwa sebekhathazwa yilabo ababaletha kweleOman. Intatheli izindaba yethu Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amantombazana la asuka ethenjwe emsebenzi kule Dubai labo ababikwa ukuthi bayadingela imisebenzi ama-agents ngesiNgisi kodwa bazibona sebese Oman. Unkosazana Sindison Leya oleminyaka engamathumi amabili lanhlanu 25 uthi ufike kwele Oman ngozibandlela lonyaka.
Ebesithi ngiyakuhambisa uyosebenza kwenye indlu uqeda usebenzela kuyo ama-working hours angikhona. They were very long way ukuthi uyakwazi ukuthi ulale maybe 3 hours uphinde uvuye futhi uqase ukusebenza. Ungayala bebesithi bayakuthengisa bekuhambise kwenye indlu enkulu kulaleyo osebenza kuyo. So sise-ofisini khonapho bebedimanda ama-2.5 ukuze besiyirelease. So imali yangkhona.
Omunye obalekileyo njalo esikhuluma la ecathile kwenye indawo kulelo lizwe ngunkosazana Bongi Dube oleminyaka engamathumi amabili lambili 22 uthi usekhathele ngokubhinywa.
Siyacela abazali bethu ukuthi khona lisincedise kwezinzima lapha sahamba sithi siyodinga impilo kodwa kunzima basithathele amapasipoti asilalutho basiyadubeka lapha. Cela lisincedise le government ingenele
sicela isizo.
Umkhwezana nobuhle Dube uthi wayetshaywa bemenza isiqhili sabo njalo beselungiselelwa ukuthengiselwa omunye wesilisa ngoba engafuni ukudlwengulwa.
Wahle vele wazonda wangithethela ukuthi ucela ngimnike ifoni yami yonke into engeyami ngimnike. Waqede lapha wangitshaya engitshaya ngezibhakere ngiphanta engidrega. Waqeda wasivalela wathi akasinika ukudla akasinika amanzi until sizasibhadala imali yakhe. Yikho lapha sasibonile ukuthi kungcono ukuthi sibaleke. Sasesibaleka sathola indawo encane yokuhlala but asikwazi ukuthi si-safe yini ngoba siyakwazi ukuthi bayasidinga okuserious. So ngicela
ukhala ezimadonsi uMkhwezana Mabu Mncube osuke kobulawayo leminyaka elithumi lasithiya galolunye 19.
Hayi lapha engikhona bangirepha bayenza konke ubaba wakhona konke labantu abakhe vele bayandihlukumeza bayandirepha bamvalele bendlise konke le doti yabo. Ngikhuluma kunje kathesi ngibalekile ngicatshile kwenye indawo angikwazi thinye ngaphi.
UMkhwezana Rumbi Chuma uthi bafuna imali ukuze bamkhulule njalo ucela usizo kunina.
I talk to them like I can't raise the 2500 they need, so they said so I pleaded with them if maybe they can adjust it, so they adjusted it to 1500. Mommy, can you help me with that? They said if I give them their 1500 they will allow me to go. I have only 15 minutes to chat with you, so can you please respond?
Hambisa amantombazana la abase Harare banqabile ukukhuluma le studio 7 kodwa uMkhwezana Monica Mtsonga umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko lokusakaza uthi uhulumende wakhe yole mizamo ayenzayo yokuvikela ukuhanjiswa kwamantombazana e-Oman.
Particular issue which is being dealt with from government, that's what I can say. But it's dealt with, we are making sure that our people cannot continuously be cheated by ruthless people. But in terms of telling you exactly what is being done, that's why I want to give you the permanent picture for foreign affairs.
Unobhala jikelele ogatsha lukahulumende wezimbabwe olubona ngendaba zangaphandle kwelizwe uthe silobele ihhofisi yakhe imibuzo ngalolu daba ukuze aphendule. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Izakhamizi zeGaranyemba eGwanda zithi zixotshe umphathisikolo weGaranyemba Primary ngolwesibili zimethesa icala lobuqili ngoba ibikwa iqambele amanga inhlanganiso ezimeleyo eyamadonors e-Edu Foundation ebibhadalela intandane imali yesikolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Lanxa imali yama-school fees i-R130 nge-term kulesi sikolo kubikwa umphathisikolo unkosikazi Audrey Moyo etshele inhlanganiso yamadona uthi i-$20 okuyimali elingana le-R300 wazethayele inesikhewini. Inhlanganiso yabe-Edu Foundation esiza abafundi abaswelayo ngokubabhadalela imali yesikolo ibikwa ilahlekelwe ngamadola emelika angama-$350 i-$350 kulandela lesi sehlakalo. Umnumzana Godfrey Moyo ongumgcini wesihlalo wenhlanganiso yabazali beGaranyemba Primary utshele umsakazo we-Studio 7 uthi ngempela bamxotshile umphathisikolo. Sixoxe lo sobhuku umnumzana Mlamuleli Moyo othi ukhanya sengathi kunengi unkosikazi Moyo angaqhubi kahle kungakho bemkhombe indlela.
Ukhanye kulobusela emalini zedona besincediswa kuzo abe-H Foundation ngoba ukhanya esebenzisa amarisithi angikho esikolo akho emthethweni njalo kukhanya kukhona okuningi okungavela ngemuva. Njengoba abazali becabanga ukuthi hayi kungcono asuke esikolo kwenzela ukuthi kungabi le information agcina ayiveza mane ayidala cina icathise ubufakazi esikolo. So yikho hayi abazali betheko nayi bangcono aphume ngavele kusenza ayedinga indawo kwezinye isikolo athi eGaranyemba.
Lokho kugcizelelwe ngumnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila ka-13 eGaranyemba.
Kuliqiniso sibili ukuthi bamxoshile abazali. Ngithe ngifika nje ngithola umbiko nalowo ngasuka ngakhona ngafika ngabona yena uChalimani ekhuluma ngakho wayintshenisa lama minutes akhona ukuthi abazali bathe abasamfuni uhedi ngoba kukhanya kulezi mali ngiyabona ezamafizi angasihambisanga kakahle kwafika esigabeni sokuthi hayi abazali sibili bathi kahambe.
Umnumzana Agent Moyo, umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni, uthi iningi labaphathi bezikolo lilakho ukulingeka ngenxa yekholo labo eliphansi.
Silusizi-ke sahlakala esinjalo nxa kukuthi senzakele. Ababalisi kathesi sebehola imali encane kakhulu, wena ungathi ungaholi lutho ugcinisa inkalakatha zemali. Asikhuthazi ukuthi abantu badle imali zabadala or ezesikolo, but sikhuthaza ukuthi uhulumende angezelele ababalisi imali kwenzele ukuthi bengahlela zinhluphe ezinjalo phambilini.
Unkosikazi Moyo kaphendulanga imbuzo esimthumele yona ngalolu daba esithi sikhulume labakhulu bakhe kugatsha lwezemfundo. Umnumzana Taonga Nandoro oyisikhulumeli sogatsha lwezemfundo uthi basaluphenya udaba lolu. Ababalisi bahlezi bekhala ngeholo abathi liphansi besithi bafuna ukuhola amadola emelika angaphezu kwamakhulu amahlanu i-$540 ngenyanga ukuze baziphilise nemdeni yabo. Kusenjalo umbaliso yedwa labafundi ababili esikolo seGaranyemba Primary batshela ngalebe legciwane le-coronavirus kuliviki. Kwathaba lethumi lambili abagoqela abafundi besikolo sesilonga ku-Ward 15 eGwanda South labo batholakala bephethwe ileli gciwane. Umbiko okhitshwe lugatsha lwezempilakahle ngolwesine uveza ukuthi elezansi emandebeleni lihamba phambili ngenani labantu abahlaselwe yileli gciwane lona eliphethe abantu abangamakhulu amane 400 okwamanje. Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuthi aqhubekele phambili elandela iziqondiso zokuvikela lomkhuhlane njalo ahlatshwe iJackson ye-COVID-19 vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sizwe umbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Izigidi zabantu bakwele Ethiopia ziqhubeka zihlaselwa indlala ngenxa yempi. Langesikhathi sokuthula abantu ezigabeni ezihlaselwe kakhulu bebezaludinga uncedo lokudla ngoba sokuleminyaka emithathu kungelazulu lesivuno eseneleyo. Kodwa ngenxa yokulwisana kwamabutho kahulumende ephathisana lamabutho omanyano wesigaba labenhlanganiso ye-Tigray People's Liberation Front kumbe TPLF sokwengezelele umumo obuvele umubi. Umanyano we-United Nations uthi abantu abedlula isilinganiso sokungamachumi ayithoba munwemunye ekhulwini 90% abesigaba se-Tigray esilabantu abayizigidi ezinhlanu lengxenye 5.5 million badinga uncedo ngesiphangiphangi.
Lo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Namhlanje kweziphathelane labesifazana siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lonkosazana Roselyn Ncube isikhulumeli sebandla lezombusazwe by Economists and African Democrats iLead elikhokhelwa ngowesifazana. Kambe owesifazana engalibusa yini eleZimbabwe?
Sithina njengeLead thina silo president wethu uLinda Masarira ungumuntu ongifazi. Sibuye ku-national chair wethu ngumuntu ongifazi othi uCaroline. Sibuye ku-secretary general wethu ngumuntu ongifazi futhi uPrecious. Usikhulumeli ngumuntu ongifazi futhi uRoselyn Ncube. Ngikho-ke sifuna ukuzama ukuphakamisela abafazi ke bebambe labo izikhundla ezaphezulu abangase zibaziphiwa ngamadoda singangena kwamanye amaphathi. Ngakho-ke sithi khona abantu buyani livothele iLead. Buyani lisivotele lonke liyekele ukuvotela amaparty ngokuthi bayaziwa singathi popularity ngesikiwa sithi hayi gasivoteleni lithi sivotele umfazi sivotele umfazi obe nguyo obambilizwe kathesi singakhangela amazwe wonke abanjwe ngabafazi siyabona ukuthi azwe laphumelele njengeGerman sibona ukuthi khona kule stability noma ku currency yawo imali yabila amandla ngakho ke siyabiza amafellow women ethu ukuthi please buyani sivotele umuntu wesifazana buyani sibambane buyani siyakhilizwe lethu singabokhangelana phansi ukuthi ngokuthi ngunaka amandlo ngokuthi ngusta hi singakhangelani phansi akasikhangelani ngengabantu abakwanisa ngokuthi sizwa ukuthi khona noma ngama esindebeleni sethu ukuthi umuzi ngumfazi yithe siyakhile imizile yithe siyimisileyo ilizwe lelimiswe ngabafazi
yiziphi inhlelo elizazisungula elibona ingane zingathuthukisa impilo yabesifazana lamantombazana labasakhulayo njalo kuyini elingakuxwayisa ukuthi uhulumende okhona engakwenza ukuthuthukisa umnotho welizwe
singafuna ukukhangela nje ngendawo yezemfundo umntwana oyinkazana nguye oyezingazana usalele emuva nguye sizazama ukumphakamisa umntwana oyinkazana sibona ukuthi khona akulama-child marriages sibona ukuthi akula bantwana abayendiswa bengafuni sibona ukuthi akula mntwana oyinkazana othathwa nje kuthiwa khona yena uye nguye oyebhadala ingozi njengesintwini sethu esingamathi nje ngama-cultural ama-barriers saka yikho khonokho esizabe sikubona futhi ukuthi khona abantwana bethu angamankazana besukunyisele befanana labafana bengaba ngabafana labo futhi kufuze besukume kodwa besukume nje bebanye lamankazana sibone nje ukuthi khona izikolo zonke abantu ziyabe affordable abantu bonke bekwanise ukuyebhadala abantu bonke bekwanise nje ukuthi uhambise abantwana besikolo bangafunda enze umbhoda nje ukwanise umuntu wonke nje umhlabathi uzaphuma umuntu wonke umhlabathi awusezuphukhethwa umuntu wonke uzabe kwansi ukuzilimela umuntu wonke uzabe kwansi ukuphumisa ukudla okukwanayo lemuli yakhe ukudla ozahambe eyokuthengisa ngokuthi sibona ukuthi khona abantu bonke bafuze bencediswe kungabe ngama-fertilizers ngama-tractors okulimisa inkomo umuntu wonke kwansi ukuthi ebele ezimele lemuli yakhe ngakho ukuhambisa umntwana nesikolo akusezi kube inkinga nje kuzabe into elula nje ukuthi khona umuntu wonke abe kwanisa ukuhambisa umntwana nakhe ngapi esikolo
leyo bekuyingxoxo lonkosazana Roslyn Ncube isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele Labour Economist and African Democrats iLead esixoxelayo eseHarare
Ngengelichiye okwesikhatshana ezandleni zika Chris Gandelwe Studio 7.
Lingalichona njani izulu kandaba siyadibana kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ehlaziya ezombusazwe okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga lami ukwamukela kulolihlelo ngibikelelwe namhlakazi labalaleli
ubona njani umumo wezomnotho
eqinisweni leli lizwe into othiwa ngumnotho sokungamaphupho kuphela akusela mnotho ongakhuluma ngawo abantu nxa bekhala kabazenzisi ngobana impilo isilukhono ongakaze ukubona akulanto ethengekayo akulanto ebambekayo zonke izinto zakhona seziqanise amaqaqa ngenxa yokuthi nje akulalutho akulamali akulamsebenzi yona le imali okumele ibe yimali esetshenziswa ngabantu isilahlekelwe lizinga lokuthenga lona ibhondi lelo sesibuyela emuva lapho esavela khona 2007-2008
umongameli Emmerson Mnangagwa uke wathi yena akhona amankampani akhanya esebenza lamazwe aphetheya ukuthi intengo yokudla lempahla iqonge ezitolo kungakwenzakala yini
angithi nguye umongameli nguye ophethe intambo zokubuswa kwelizwe lithi angithi kumbe zinhloli zakhe ziyamtshela nxa kukhona okukhona kungani bengachazwa bona babantu nxa besephula umthetho nxa kulomthetho onjalo yindaba bengabotshwa bahudulelo enkantolo udubo ngohulumende lo layenalwana owedlulayo yikuthi izikhathi zonke bathola ithuba lokugcona abanye abantu bona bengaziboni ukuthi benzeni kanti bona labo bantu babelamandla anganani adlula awakhe alawo okubusa ilizwe leli nxa lawo mankampani esenza khona lokho kutsho ukuthi phela yena njengohulumende umbuhulumende lamkhokhelayo ngala msebenzi ngala ncedo amandla akubonabo abatshoyo kodwa mina kangikukholwa lokho ngibona engathi okwenza ukubana izinto zonke lezi zibe yilokho eziyikho khona yikwehluleka kwakhe uhulumende ubeka phansi imigomo kumba ama-policies aqondileyo abambekayo azwakalayo hatshi lokho esikubonayo kwelinye ilanga ungathi ngamandlwane asoze ukuthi namhlanje amabhanga angakweledisa abantu imali dukuduke kuseni kusasa hhayi ayisikho kade sikutsho kwini ngubani ongabuya azolungisa afake imali yakhe endaweni enjalo ngoba ukubuya kwamakampani ukuthi bazohlanyela imali zabo lapha kufuneka kube yindawo ezwakalayo ezavikela labo abafaka izimali zabo mina kanguvumi lokho kangukholwa umongameli lamandla ngabachaze abaveze sibabonela athi abantu abasifaka ebunzimeni iningi lethu sithi ubunzima esilabo esibhekane laba sobamakampani asuba ngaphandle kwelizwe ngobubangelwa yikwehluleka kukamongameli lohulumende wakhe lebandla lakhe elibusayo
umumo okhona ubona ungani uzaba lomthelela na kukhetho oluzayo
Iye kumele umthelela ube uzakuba khona sibili ngoba nakati abantu phela baya bevuleka amehlo lengqondo ngokuhamba kwesikhathi ukhetho lolu okade lukhona olwendawo lolu kuthiwa lwama-by election ngibona ngathi yinkomba nje ukuthi ngomnyaka ozayo inkonyana ezawuchitha umuthi kula madoda njalo kati-ke ngibona ngathi vele udubo lokukhethwe yikuthi uhulumende lo libandla lakhe kabakunaki konke khona lokho bazazama ukusebenzisa indlela ezingayisizo ezitholakala esisekelweni sombuso ukuthi bahlale bese emandleni okubusa ngoba eqinisweni abantu lapha kuleli lizwe badakekile sengisitho labo bona laba abathi basekela ibandla lona leli elithi liyabusa lona libhildize abadakekile ngoba indlala isishaya sonke ukukhwela kwempahla isishaya wonke umuntu kuswelakala kwempuphu ezitolo kutshaya wonke umuntu ngakho-ke ukuthi usekele ibandla elinjalo ukufelwa ngabantwana la ubulawa yindlala kungathengeki lutho uyabe ungumuntu onjani ozabambelela entweni enjalo ngibona kathi umthelelo uzawuba khona abantu sebekhathele ngalaba bantu abantu bangesabe ukukhuluma kodwa iqiniso kumele likhulunywe abantu bakhathele ngohulumende lo njalo abantu abaningi ngibona kathi bazimisele ukuthi alubuye ukhetho lwangomnyaka ozayo uza kukha phansi umngane ukhona lo undoda lebandla lakhe lohulumende wakhe
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi siyavalelisana ke balaleli kulolu hlelo lwanamhlanje
lo ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lila
Siyabonga Chris. Ngesizwe ingxoxo esiqhubela umculi wegwamba enkayi usikhosana buhlungu ngengoma yakhe entsha esalungiswa ebizwa ngokuthi Khiwa ekhangelelwe ukuphuma ngenyanga ezayo.
Uzalenzela manga phakathi komnyaka.
Kukhona umama osemtheka uthandekile osebenza kusigesezeni ngingusikhosana bendi watha ingoma kamtei ingoma le sesiyipheka sayipheka sasesiyithiya halfway ayikabi levidiyo yami sozela sihle uzantela inyangana lelandelayo ukuthi kuyekutheka siyiphuthise mama wami sithi khona unkulunkulu kakhalalelisa izenze phambili sisiya phambili ukuthi thina
lapha nxa likhuluma ngekhiwa liyabe likhuluma ngobani
yazi ngangitshelwe nomama wami ngangitshela ukuthi khona sebenzisakanya sebenzisakhiwa ngitshelwe ngokuthi uNkulunkulu ungiphakamisile wafaka kuleli dlini esengikilo
litsho ngokufanisa nje kumbe liqinise ukuthi ngempela sebelibizakhiwa
vele bamama lapho engikhona sengijona ukutheka le mahhovisini lata lamanje izigadela ngangingabona ukuthi hayi sekule tinto ngabona sikuthi abantu asithi hayi utshane uthina kuthili katata
manjele ingoma ethi khiwa ungasitshela nje ichorus yangikhona kumbe ivesi ukuthi ihlatshelwa njani sibe kwazi okuzayo
sabenzizakanya sabenzizakhiwa yimlo yimlo so phambili anti lafana siyase kulamagoka avevuma ngoba anti ngawupheka sabe sengipheka ndabanye sengipheka ngedisa mbhepu ukuthi kube mnani so ikosithi amele iqedisekeke kuthi ngangakayiswa sisile kuthi yana mama ikhayakala zizabulalana lo ntese yana iyandisa imota
yebo
yaniyandisa imota ngoba inonkulunkulu phakathi ithi unkulunkulu kakhalalelwa unkulunkulu nguyothelayo
suhlezi kuhle khona ngapho kwenduna unkalakatha kumbe lokhu khumbule muva
angaboni isupho khiwo ngithengiyakhangela kube lothinto kakhulu ukusuka laphana ngasuka khona
o awukhumbule umakhelwane owabachiye
emuva umakhelwane labana ngiyahamba ngiyebabona kodwa sengikhonisa lapha abangifake khona lapha
inkomo ziyazalana lo muzi uphele
inkomo mama sezikhulile ukuthi sezikhulisale ukuthi sezimele zandele inkunzi ngoba sezisukile kubabi ngamathole yesesizanga sezimaxotshwa entime ngoba laphaa zivuya bezingamathole ngazondla kuhle njengokuthi zinyeniswa njani zifake emadelweni umuzi wami mama amangamabi unkulunkulu sibi ngiyambonga labantu abangisekele emzini wami ngibona sibike akula problem lokhu ngikhwentina kukuhle lapha
kukhona yini okunye okutholayo kulokho akuphiwayo zikhona iinkukho zifuyayo kumbokunye
hayi inkukhu mama okakathesi leke bendithembiseko zemvele ukuthi ngizazithiwa kodwa azikabuyi
kodwa kuyaphileka phela ngenkomo kuphela kumbe hhayi lokhu udinge inye inzuzo
loke ngiyabe ngifuna ukuthi ngizuze imali yangincedisa ngayabe ngifuna nje ukuthi abantu bami labo bazuze ithukelana ngoba ngangumuntu ngeke uhlale phela ungaladoli esikhwameni
kodwa kulezi nsuku tshona usenzani lokhu ushaya yini
macrosaile mama ngabona ukuthi ziyalandela ukuthi hhayi usihlweni kupheka ukuthi ukhangabe ushaya ezitaladeni uyakukhipha isithuze nasikuphakamisile angcono nxasiyacha kube lethiwo ukuthi umuntu uthole umdlalo wakhe ndiza kubonga ngokungaka kungcono lokhu yakho
kodwa bayakubiza abantu emdlalweni yabo
sebebakangibiza emthadeni laphana ngathaya hhayi bafika bambhadala sibili ngathenga umsisi lasikelela abantwana kwakukuhle kwakuda buthadwa lapho etohwe la kwinyangedlulileyo
ungabachiyela liphi abalaleli nabalandeli bakho
ngithi balandeli baba abahlonphekayo nje abathandekayo ngithi asiqhubekeni nokundithakazelela ebakwenzayo ekuhlaniseni lamuthi ngithakazelela angami inkosi ngasikhokhela kungabi nomuntu ezasidabanisa angingangenisa khona
ngiyabonga abahlonipheki lonke elangiholayo kumnyaka ophelileyo ngize bonga inkunzi zangikhaya ogadeni umfana wesikrosini umaji ngizobonga undanya ngomdimba umsebenzi abawenzayo ndithanda lonke bakithi utetu ungankuza uyahlonipha dada ndithe utetu ungankuza uyalalela
sekwami hey hey umndandila
lapho ke sizwe ingxoxo esiqhubhe lomculi wegwamba inkayi uSikhosana Buhlungu echasisa ngengoma yakhe entsha esaphekwa ebizwa ngokuthi khiwa ekhangelelwe ukuphuma ngenyanga ezayo bathi hayi abasoze besizwise nje uhlambana lwale ingoma ize iphume singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela Ngulabesifazana abahlanu abathi bathwele nzima elizweni le-Oman ngokugqilazwa lokudlwengulwa ngakho bakhalaza ukuthi behlengwe ngohulumende labazimeleyo. umsekeli kamphathintambo kakhulumende mnumzana Douglas Karoro uzalala entolongweni kulimpela viki olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.